Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kuMpandula 2022 ngokhipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakhombisa ukuthi imali eningi allocatedwa nguMinister of Finance ishiya eParliament iyatyontsha.
Omele inkulumane edale leParliamente uthi kumele bethoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaRhulumente ngokhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers.
Ngokuncane kwakhona kuni okukhona kukhulu okwenye kwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali.
Abasekela ibandla leZanu-PF labo babambe owangaphansi ngodaba lolu.
Isenze ukuthi kuyaqhutha ukudla nokuphiwa kwavota bafika aya basathima ngalakhe kakhulu bafika imoto yabesilesiki badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekayo.
Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphosule intuthu ehijayo wabotshwa omunye wabo izolo eMatoreni South. Zalethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umnumzana kuCacaphulu omele inkulumane yedale lePhalamende uthi kumele badoniswe abaqondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaRhulumente ngokhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers. Uphulu uthi abaqondisi benkampani yeBlinard Investments le-Mid-End Computers and Hardware benze ukuganga okumangalisayo ngokuzama ukuthengisela idale lePhalamende ama-laptops ngemali efika inkulungwane ezilitshumi 9,284 inye ngayinye, njalo lama-desktop computers abiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika inye ngayinye, $3,100. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaqondisi bamakampani la ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Uphulu uthi kuyethusa okwenziwe ngamakampani la.
Ngibona ingazane yakuleqiniso lokhu esikubonayo ukubana iParliamente inike amakampani amabili amathenda. Ithenda ithengisa ikhompyutha eyodwa, ikhompyutha kuphela gezi esikwazi ukuthi ikhompyutha laphana ingaba yi-$200 or $300. Ikhompyutha eyodwa ithengiswa nge-$9,000. Ngibona ingazane liyakhombisa ukuthi imali eningi allocatedwa nguMinister of Finance isiya eParliament iyatyontshwa kithi. Kayisiyenzi umsebenzi weParliament ngoba if you are going to steal 20 times what the computer intengo yecomputer kuyatshengisa ukuthi ukusela bakhona kukhulu. Ukhangele ukuthi eParliament ziningi izinto ezingekhoyo ezingenziwayo. Ama-parliamentarians awana stationary, awana ma-ofisi, kuma-constituents awo awana ma-ofisi nxa eseparlamente. Umholo wawo uphansi kakhulu. They are not doing their imisebenzi yabo effectively ngenxa yama-resources. Ukuze ukhangela imali etshotshwayo ukuthi inganani, kuyinto edanisa kakhulu. Sinethemba ukubana xa sibuyela eparlamenti next week yinto yokuqala esizabuza ngayo, sizame ukuthi sijusise ukuthi i-administration yeParliament ithini, iphendula izithini ngento elihlaswa.
Ubona ngani kumele kwenziweni kuya phambili ngamathenda zona lawo?
Amathenda akhona lawo indlela eyenziwa ngawo ukuthi aze ayepasa, kuzamele kukhangelisiswe, kuhlolisiswe ukuthi ama-stakeholders akhona, abantu abaphatheka kulawo mathenda ngabantu abangaki, abantu abanjani, njalo ithenda enjalo ipasa njani kungena muntu oke wabuzisisa ukubana i-computer izeyi-9,000 kuyabe kuthenda. Ngoba bakhona mhlawumbe abanye abafakileyo amathenda abalama-price akade e-reasonable, kwenze njani ngamathenda abo? So ithenda process yonke kuzamele sizame ukuthi kube ne-committee of inquiry ye-parliament ezakhangela konke khona lokho, ukuze sithole ukuthi kwenzakale njani into enjalo, lephutha elinjalo khona kulama-committee ayezama tender process esiwafakele ukuthi abone izinto ezinjani. Kodwa singakhona ukuthi i-Ministry of Finance yona i-Treasury ikukhangelile yakubamba, sijayela ehlombe ngalokho.
Umnumzana kuCacaphulu umele inkulumane edale lePhalamende, sixoxe laye ekobulawayo. Umnumzana Jacob Mdenda usomlomo wetale lepalamende uti italeleli hilo elimise obekuzanywa ngamakampani la. Kodwa umnumzana George Kubamatanga umapalanino omkhulu wohlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende laye uti nguye omise obekuzanywa ngamakampani omabili. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthe amathe njengabantu abanengi eZimbabwe.
Ngokuncane kwakhona okunye okukhona kukhulu okwenye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali. Ikubona kids kathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singesi njengelizwe singalamali sinje, kodwa kube lezi izimali ezisetshenziswayo ezingako okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo. Iyabe ngumhlobo bani elaptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000. Yikho lapho bona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali isithintana izandla khonapho omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hayi yikho kuyabe kuqoqiwe kwakhulunyiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana thati sibesesizuzwa okuncane. Yilo sihlupho olukhona and khonokho mina ngivumelana layo upayment secretary we-finance ukuthi nxa ethena lokhu akume kungazasetshenziswa amathenda la emali eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho.
Singathi-ke khonokho ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona ingane vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda azaphunguzwe kuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha le thenda ezuzakale ngale pho kumele kwenziweni la?
Lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla ikakhulu kuncedise kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali. Ihulumende yiyo emele ivusa amehlo ikhangele sibili ihlolisise ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho imisebenzi naleyo yenkohlakalo. Imali eziningi ziyalahleka gips ngendlela enjengayenaleyo. Ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapha angale kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko kwenziweyo lamamathenda la adlulileyo kukhangelwe ukuze kwencatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapho entweni zamathenda iqhubekele phambili. Kumele kuvalwe loku kithi kumele kume loko kwizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu. Mina ngithi yindlela yobusela le yobusela abantu indlela ezidlula abantu asebetshenta ngazo ngenshokuza nami.
Ye bakhona abantu abathi uhulumende ungani kala ndaba lakho lokhu nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma ngokunye okusukwenzeka lelizweni wena ungathini ngakhonokho?
Mina khonokho abantu bafika bethi bona uhulumende kala ndaba lakho kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kade gipsi ngubani? Uhulumende yena kumele sonke sibe le-responsibility eyokuthi sikudingisise njengoba kade sikuvumbulula khonokuyinto i-finance uminister we-finance ukubonile khonokho wakumisa kumele kukhangelwe konke gipsi khonokuyizinto i-blame ingaphongi i-blame yayi-government ngoba khonokho kwenziwa ngama-individual abantu abalutshana abathize abakwenzayo ashiye uhulumende okwenzayo kodwa uhulumende kumele ebe lelihlo nendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye eobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change athi aphoselwe intuthu ehijayo kwabotshwa omunye wabo izolo eMathabeleland South. Nkosazana Nonhlahlamlotshwa omunye ophatha intambo bebandla leli uthi bakahlanyezwe kabuhlungu ngamapholisa eLegion Mine emhlanganweni wokulungiselela ukhetho lokudinga ukansela omutsha oluzakwenziwa ngomfumfu. Uthi omunye wabo uzamiswa emthethwandaba eGwanda kusasa lapho azethiswa khona icala lokutshotshozela udlakela. Sihlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhale kukhwini. Ake sizwe umamlotshwa ekhuluma ngodaba lolu.
Sike sifika esikomisini safica amapholisa ehlumeka ezimbovolo sifika campaign la i-candidate yethu yamaminithi mhlaka-7 lapho kulokhethwa khona ku-ward 2 esikomisini emayini yaseligini. Sibafice beyi-team ngiyacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tiergas.
Kwenzakaleni so selibabonile bo laba bantu?
Sike sifika njengobukhokheli noma sekayingeza sibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance ukuthiwa ngubharibhari ngiyalile ukuthi nika i-fifth number kodwa kuthiwa ubharibhari samchazele ukuthi nxa ubengakwazi kule election mhlaka 22 kuzavota khona amakansila usindiswe ngwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvumo yokuhlangana nabantu njalo akhankaza nxa kade ibharibhari engakwazi. Hhayi, kasisambe ukukhuluma lati kakhulu bavele bakhanje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabanyeni nje kade bebalutshwane wabo ongaso mhlanganomkhulu njalo ongaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke saqhubeka sadresa abantu ngabona kwe-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebeshisa abantu badispese bethetheleyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasesithi hayi bengayikhathani ngoba bekuhlethiwe sibili intombelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithenje sithi umuntu aqeda ukudla nokuphekwa kwavuthwa bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilespidi badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekhaya.
Sizwakuthiwa-ke lawe uhithwe intuthu kakhulu lo munye wabotshwa kuhambe njani?
Ye, mina ngihithwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika ngigcile ngakhona. Kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa ngu-Graydon B Phiri ubotshiwe ulele esenkambeni u-Transnet bathi sebemshisha bembamusa eGwanda ikhuluma ngisendleleni yeGwanda isuke e-Transnet kuthiwa bamcharge under imopa ku-land order.
Kuthiwa bamchajelani ngakhonokho?
Bathi nguye okhozele udlakela lolu kade lukhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike beza kwaba lo dlakela?
Bekungeladlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kadiphekiwe base befika nje bedubula kathathu emoyeni bephosa amathiyegasi balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yelijimmine yindawo enezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo ogogo nabomama kodwa lokhu bakuthiwe indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo mathiyekhaya.
Like lakhuluma labo sokwenzakele khona lokhu kumbe libaleke abanye benu batholele ezibhedlela lingakhuluma ngalabo futhi?
Sibalandile kibesiyaenaefanetn sisiyacela incwadi yokuthi si-athende esibhedlela bafika basinika nasesileya i-charge ye-assault against yena inumba i-charge ubharibhari ngoba ngiyopha ku-order yokuthi abantu bathelwe nge-tiercas. Abazange basise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume laye ukhanye bengumuntu olobuntu sibili laye ukhanye indaba leyi bingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapholisa?
Ye, sesibophisa amapholisa ngoba besiyi-crowd nje sizihlalele okungalani ngikhumbula ukuthi khonapho esanyetheni bekuze-crowd yezanu ekade inkulu ngoba kade behosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-athende babuye bazosukela abantu behlezi ku-meeting e-private.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga lebandla le-CCC sixoxelaye ekoBulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo isithe gwaqa kwele Bhilithane esilileni sendlovukazi uQueen Elizabeth II uzancwantshwa kusasa. Umongameli Joseph Biden wale Melika ngomunye walabo asebefikile eLondon. Asebefike eLondon bahambe eLancaster House uyakhalela umdeni wendlovukazi. Abakubutho lakwele-Ukraine eBakhmut bathi kungani balwisana lezibotshwa kanye lezikliwi hathi ibutho lakwele-Russia. Bathi inkampani ye-Wagner Group yethekeleleyo intilongo eziningi kwele-Russia ithembisa ukuba bonke abaza kuya kwele-Ukraine bazakhululwa okusemthethweni. Ucwaningo usanda ukwenziwa kwele-South Africa luveza ukuba abasanda kugqiba izifundo emakolitshini bathi sebefisa ukuya kwamanye amazwe bathi sebekhathele ngokwenzakala kule South Africa. sokuyisikhathi sezamasiko. Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakala kwele Bhilitane okutshone indlovukazi uQueen Elizabeth II ozoncwatshwa kusasa emathuneni abakhokho bakhe. Xoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Magonya emsakazweni. Ubona njani okwenzakala kwele Bhilitane ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi?
Ngilethemba lokuthi lathi njengabantu abansundu ikakhulu thina amahlabezulu siyakubona ukuqakatheka kokuthi abantu begcine isiko labo, begcine lemikhuba yabo ukwenzela ukuthi belondoloze ubuyibo babo, ngoba khonokhu kwenziwa ngamangisi namhlanje lapha lusiko lwabo luqondileyo ncantsha. Sokuthi lathi ngakuthiwa siyekele ukuba ngothathekile, silondoloze okwethu, sikulandele njengoba kunjalo. Uzabona abantu abaningi labo bezizwa bengabantu abalezibindi zokuthi ezifananise lathi. So yisiko lwamangisi lonolo, uyabona nje le mkhuba yakhona bengikhangele lapha begcoba uKing Charles lapha the 3rd, ubone nje ukuthi hayi abantu laba isiko labo imkhuba yabo bakulondolozile. Singeza khonapha sibe baningi abantu bokuza kuleli lizwe senzeni, singasifuna ukuthi sizibandakanise labo, sifane labo, kodwa eqinisweni imkhuba lesiko lakibo bakugcinile. Lapho esingafana labo khona siyabe sesisiya ku-Christianity, ku-religion yabo, kodwa imvelaphi yabo uyazibonela nje nawe ukuthi hayi abantu laba balondolozile imvelaphi yabo. Kuyajabulisa ukubona okwenzakala lapha Mfoka Mthembu.
Isidumbu sendlovukazi sifakwe emphakathini lapho oyisibuka khona ngakoZulu, kambe kulungile konke lokho?
Ye, uzakhumbula nxa kuyukuthi uke wakhula lamakhehla Mfoka Mthembu. Kwathi mhlazana intaba ikhotheme ngikhuluma ngenkosi uMzilikazi, nxa abadala belandisa imkhuba eyakhutshwayo ikakhulu ikhokhelwa libutho lenqama ekaSomhlolo uMathema, lapho inkosi okuzwakala yaphelela khona, into zakhona ziyafana xathu lokunye esasikuzwa ngababamkhulu esikubona lapha Mfoka Mthembu. So akusinto ukuthi siyayiqabuka thina ikakhulu abohlanga, yinto esikwaziyo ukuthi kuvele kumele kube njalo.
Kuba ngamafutshane khonapho-ke Magoli,
ngiyabona sibili baningi abantu bakithi abamtshengisela ukungaphathiseki kahle ngendlela Britain eyaphatha ngayo amazwe abantu abansundu, lamanye amazwe ayekade incindezelwe ayikhulunazwe yi-Britain. Kodwa-ke into engiyicelayo mina, bengicela ukuthi ngalesi sikhathi indlovukazi ikhotheme, kuningi esikhuluna ngakho, ake simeni kancane. Siza kuthi-ke ngemva kokubana nxa esethe wabekwa, sizayisungula-ke ingxoxiswano yethu yokuthi sisole, sichothoze imandla esingathi yakudimanda. Kodwa okwakathesi ake sinikeni amangisi ithuba, bebe ngabantu abazalungiselela ukuthi indlovukazi yebekwa, beyikhalele ngendlela yabo. Lathi nje abantu bokuza lapha senze khonokho okumele sikwenze, ngoba phela sikwabo la.
Sigqiba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, besixoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Salethulela olunye njalo udaba ngeviki ezayo.
Ayawutshela bathi salulandela.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bathandekayo enkosini. Siloko siyiphethe indaba yethu yokukhunjulwa kwalabo esingababoni ngamehlo, kuyikuthi abakho phakathi kwethu ngaleso sikhathi kumbe sebedlula emhlabeni. Lithi iBhayibhile abesibale khona siqina sizaphinda njalo, Izaga 10:7, ukukhunjulwa kolungileyo kuwusekile, khepha igama lababi liyabola. Sikhulume ngokulunga komuntu, kanti lokubola lakho kungaphakathi komuntu, ngoba nxa kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi kulamagama atshiyeneyo amagama enyanyisayo enza izinto ezifaniswa lento ebolileyo enyanyekayo yikho kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi nxa sesiqhathanisa labalungileyo bakhona babi ababi bonabo abenza izinto bazikholise zizimbi ufica abantu behlezi bexoxa beceba amacebo bekhanda amacebo okwenza ububi yibonabo abathi umuntu azitshela ukuthi bazangibona mina kangenziwa njalo esenza izinto ezimbi uyazihlukumeza la ngaphakathi nxa ecabanga ukwenza ububi nxa kusemndenini bakhona abantwana abenza ububi abayisinengiso abayisiqalekiso emndenini yakubo ufice umntwana esenza into esingathi iyahlola kanti-ke lapho asuka khona engxenye umndeni wakubo waziwa njengabantu abalungileyo yena akhethe ukwenza ububi nje aphendulele abazali eceleni azenzele umathanda ugciniwe ungaphansi kwabazali uloyise lonina phela ngesintu uyihlo lonyoko ayisibo labo akuzala kuphela kodwa yilabo abayintanga yabazali bakho kodwa ufice esenza ezinye izinto ezimbi lebizo lakhe uthi nxa abantu bekhuluma ngaye uze besithi laye lowana kanti asobantwana bodwa labantu abadala njengoba ngake ngitsho bakhona abantu abadala ngama-birth certificate kanti eqinisweni wenza izibozi zodwa angagqoka amasudu athini kodwa ingaphakathi yakhe yiye ebolileyo igama lodwa kalilibi kodwa ke igama uyalingcolisa lawe elakho bakhona abantu asebeze bebizwa ngobubi bezenzo abazenzayo amabizo abo kalasakhulunywa umuntu nxa enguThabani kodwa esaziwa ngobusela kuyathiwa isela labozibani abanye nxa ukhuluma ngabo uzawo ukhuluma ngalowana wenhlamba ukhuluma ngalwana ongahloniphiyo ukhuluma ngalwana uxabanisa abantu ixoki leliyana elingakholisi ukuthi abantu bahlaliseke igama lababi liyabola liyanye okuyikuthi labo abanenhliziyo lezenzo ezimbi bayinyanyisa izenzo zabo kazikhwabitheki nxa zingakhwabitheki emphakathini pho-ke phambi kankulunkulu zinjani abantu kabafunde ukuthi imphefumulo yabo lenhliziyo zabo bazihambise ku-dry cleaner kamoya umoya kankulunkulu bahlanze bame eqinisweni ukuze bakhunjulwe ngendlela ezakuba yisibusiso kwabanye asiyikhuleke ngithixo ingcwele sikhuphe ebubini usiqondise ekukhanyeni kokulunga kwakho sibe yisibusiso kulabo esihlala labo ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
ye kuzabatsha lamhla sikhona ngale ke ePlumtree lapho esixoka khona lo Lazarus Ngwenya kuhlelo lwezinkomo azibuye emaseleni inkomo zethu kunjani Ngwenya
siyaphila mtakisini njanina
nosiphile kakhulu kunjani konapho
siyaphila baba
ye akusitshele ngohlelo lolu eselilalo ukuthi luhamba njani
sinehlelo lapha esilihlanganise njengabafuyi nabakhi oluthi zibuye emaseleni iy'nkomo zethu okwenze saba nalelo hlelo ukuthi sinenkinga yokwabela imfuyo kakhulu endaweni yasemangwe neyasemakheni noma ngithi kumangwe and matobo sinenkinga mpela imfuyo yethu iyathathwa lapha izisela wena noma ngithi amasela nje siyazama nokho ukuthi siyilandelele imfuyo njengabafuyi noma ngithi njengabalimi kodwa noma sesithi siyayithola imfuyo siba nenkinga yokusizwa kakhulu ngamaphoyisa izigebengu noma sesiyitholile sayilandelela iy'nkomo sayithatha sayise emapholiseni sibuye sithole futhi ukuthi iy'gebengu amapholisa ayayidedela nasenkantolo futhi ziphinde inkantolo zibadedele laba bantu bebe besintshontshela imfuyo obufakazi bonke esilidingayo bukhona yile nkinga ngempela esibhekane nayo sothi sazama ukuthi siqoqe iy'nduna zasematobo nezasemangwe ukuthi mabenze umfela ndawonye babenze lokungathi ay petition bayise lapha kuma head of departments, for instance njengabo DA or provincial magistrate or national magistrate ukuthi sinenkinga yokubela imfuyo kube iy'ngalo zomthetho zibe zingasizi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele zisize ngayo. Yile nkinga esibhekane nayo kwamanje.
Yes, zokuthiwa-ke zikhona ezinye ezitholakale zisebhalwini yokuhambe njani?
Kusho ukuthi ngempela okwenzakalayo abafowethu uma bethi bayintshontsha la iy'nkomo zithi kakhulu sizithola emngeleni waseBotswana bayintshontsha bese beyifaka emfuleni. Nanku umfula obizwa ngokuthi ngumkhwebani endaweni ehlukaniswa iZimbabwe neBotswana lapha ngakompoweni bazifihla kulezo ndawo kwakungamapulazi amabhunu akudala kusho ukuthi kunamandlela lapho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Lazarus Ngwenya khonangapho-ke ePlumtree. Sike singene kwezemidlalo kunamanje lapho-ke yasephumile kunkezo yeChibuku amaqembu Atele Highlanders le Dimbare Dynamos.
Highlanders liphelelwe ngumphako kumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyaya elikwenziwe ngeleBulawayo Chiefs namhla emini. Ekhuluma emaphethelweni yomdlalo, umsekeli kamqeqetshi weBulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshayele ihlombe yabafana bakhe.
Yimpumela enkulu kakhulu le, njalo abafana badlale kuhle kakhulu, njalo badlale ngokuzimisela okukhulu. Nxa singaqhubekela phambili sidlala ngendlela esidlale ngayo namhla, singaya khashana njengeqembu.
Umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uvumile ukuba namhla iqembu lakhe likhulelwe ngeleChiefs.
So congratulations to Bolai, of course.
Sibachayela ihlombe abeqembu leBulawayo Chiefs. Yebo kambe sidanile ngempumela njengoba singadlalanga kuhle. Asazi kumbe abafana abasuke bethuswa yikuba sidlalela inkezo, kodwa akula esingakwenza ngaphandle kokuba siqhubekele phambili sizame ukuba siqede sisesimeni esihle kumncintiswano weligi.
Uhluhlele iqembu leBulawayo Chiefs ngukapteni walo uMarvin Mkolo, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Zombili iHighlanders yeBulawayo Chiefs ziphuthe umdlalo sezisilela ngomdlalo oyedwa ngemva kokuba Obril Chirinda kanye loPeter Muduwa betshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leChiefs selidlulele kusigaba sesemifinal ndawonye lamaqembu abalisayele FC Platinum, eleBlack Rhinos kanye leHerentals. Iqembu leFC Platinum linqobe leDynamos nge-4-2 ngemva kokuchaywa kwembekwa, ikanti leBlack Rhinos linqobe leChicken Inn nge-10-9 lakho futhi ngemva kokuchaywa kwembekwa. Nansi impumela eminye yemidlalo edlalwe namhla kweleNgilandi. Iqembu leBrentford linqotshwe nge-3-0 leArsenal, kuthi iqembu leEverton lona linqobe leWest Ham nge-1-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle umkhankaso walo kumncintiswano we-ICC Women's 2020 World Cup Qualifier njengoba linqobe lePapua New Guinea ngama-wickets ayi-9-2 namhla emini. Iqembu lePapua New Guinea yilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angama-92.3 kuma-overs angu-17.5. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lafikisa amaranzi angama-92.6 kuma-overs angu-18.1. Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokubuthelela amaranzi angama-33. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup B njalo kusasa ngomvulo zadibana leThailand, kuthi ngolwesithathu lidlalele leUnited Arab Emirates. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup B obudlalwe namhla, iqembu leThailand linqobe leUnited Arab Emirates ngama-wickets ayisikhombisa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Omele inkulumane ejele lephalamende uthi kumele bathoniswe abaqondisi bamakampani abeke befuna ukutshontsha imali kahulumende ngendlela eziphansi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uKip Stube. Singakasuki khonapho-ke kwezinye iindaba kadezikhokhela, abasekeli bebandla leZANU-PF labo bathi babambeka ngaphansi ngenxa yokuthi ama-computers la kade efakwe intengo ephezu kakhulu. Kuzobuya-ke amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC bathi baphoselwe intuthu ehishayo, omunye wabo wabotshwa. Mukip Stube lowo oluvalisayo lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.